Izikole ezivalise seGaranyemba ngezinye zezikole ezansi eMandebeleni ezibhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuthi zingavulwa ngomvulo lapho abafundi bebuyela esikolo. Imbiko esiyitholile iveza ukuthi abazali besikolo semfundo yaphansi eGaranyemba balomlando wokudinga amanzi bawase esikolo ukuze abantu babo bageze izandla, kodwa abasakwenelisanga lokhu. Ukhansila walindawo mnumzana Miklas Ndlovu uthi lukhulu udubo lwamanzi esigabeni sabo.
Kwa-13 udubo lwamanzi luphezulu okunye okumangalisayo. Kule ndawo eziningi ezivele ezingelawo amanzi, silabo ndawo ezinjengabosimbile ziyana kathesi kuphose kwabangcono lonyaka ngoba idabani isakhele isendi dam lalaphana kuboswanjana ayakhiwa amasendi dam, kodwa udubo lukhona kakhulu ewadini yethu. Ungakhangela izikolo ezinjengabogaranyemba primary school, ngomvulo sehlulekile ukuthi sivulwe ngoba vele kathi la sifosi yaswe yamanzi.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi sestezi uthi kube liphutha ukuthi izikolo zivulwe ilizwe livaliwe nge-lockdown ngendlela okuyonqabela ukumemetheka ngomkhuhlane we-COVID-19.
Esikunanzelelayo ukuthi ababalisi babuyile, abanye njalo ababuyanga, mhlawumbe ngesizathu sokubana i-intercity travel ban yezimota zokuhambisa ilokho ikhona, njalo kuloke sabela uba igcikwane lingabuya limemetheke ngamandla ngoba izikolo zangapha ngemakhaya azizange zilungiselelwe ngokwaneleyo ngendlela yokuthi zihlanzwe. Kanti njalo lababalisi baphiwe lokho kuthiwa ama-PPEs, abantwana balungiselelwe ukubana bazuze ama-mask ukuze bavikeleke kuleli gcikwane.
Ngaphandle kokuswelakala kwamanzi, ababalisi bebengekho emsebenzini okubangele ukuthi abafundi bayeqhuba isikhathi nje, kuthi umnumzana Grade Mpiri wamatobo.
Esikolweni phansi kwasekwesanesinje ngike ngafika khona, abantwana balutshwana zile babuye ngendlela yokufuze bebengabaka-aggressive. Njalo ngithola ababalisi ababili ngilamalanga amathathu lokhu ngihamba ngisiyafika esikolo njengoba ngiwu-chair ngikhonaphana esikolo. Nababalisi abangu-2 kuphela, so angikwazi imbangela ngikuyini vele kule problem ezikolo la ababalisi bakho ezikolo, ngingazi ukuthi kuhamba njani baku-strike.
Amazwi la asekelwe yisakhamuzi sakoGodlwayo umnumzana Ntando Ndlela, yena othi abanye abafundi abayanga esikolo ngenxa yezizathu ezijiyeneyo.
Ngithi lapha eFilaposi izikolo kuthiwa sezivuliwe, kodwa ngeqiniso ngeqiniso izikolo azivulwanga. Iningi labantwana bavele bona ngabayi esikolo, abantwana abaningi abangamankazane kakhulu, abanye sebengabazithweleyo. Lakhonokho okwenziwe nguhulumeni nokuphongujuma abazali ukuthi kuthiwe izikolo sezivulwa khonapho khonapho, abazali abazilungiselelanga ukuba babhadale imfanelo zabantwana besikolo.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe, uNkosikazi Juliet Ngiwani, uthi ofisa ababalisi babelo nembeza bafundise.
Abantwana bese belimala i-character yabo, belimala lokuthi nje ikusasa yabo ibisilimala. Kuhle sibe ukuthi izikolo zivulwe ende siyakuthakazelela. Unembeza kambalisi uhlezi ekhona, njalo umbalisi ngumuntu othanda ukuthi nga uba lamazansi amahle. So grade 7 teacher bavulileyo sekusiya ngokuthi yena vele uteacher unembeza wakhe unjani. Bakhona sibili abafundisayo, bakhona abanye abawayawaya.
Umnumzana Dawungana Ndoro esikhulumele ugatsha lwezemfundo uthi iningi lababalisi likhangele lokuthi libuyele esikolo ngomvulo lapho sokuvula bonke abafundi. Kodwa umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kwaBulawayo umnumzana Vusimuzi Mahlangu uthi ababalisi abayindawo ngoba bengelayo imali.
Kuviki yona le edluleyo abafundi bebebiselwa emuva ngenxa yokuthi kakulababalisi abangabafundisi. Kungakho thina njengenhlanganiso yababalisi emela amalungelo ababalisi-ke sesikhuthaze ababalisi kakhulu ama-members ethu ukuthi-ke bangayi emsebenzini ngoba uhulumende akakathathi isinqumo sabo kumbe izikhalazo zabo ngendlela ekhangelele ukuthi ayenze. Ababalisi bakhangelele ukuthi-ke uhulumende abanike iholo elingabaphilisi.
Abafundi basalele emuva ezifundeni zabo kulandela ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown ukuze kunqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 okungabangela ukuthi bengaqhubi kuhle kumhloliso yabo lonyaka njengalokho kwenzakale enyakenye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajonde nekwanda ngu Albert Ncube.